Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Fuganja ni mtuaga zomu se ola mugela emoye ni ngenjavulo ngonvulo mshaga 26 kumabasa 2021 nguntunga milinku mo enda venizekseni la mshanje.
Kususa indlela eqhakathekileyo yokuvimbela ukuthi amajaji inkantolo emthethwandaba ibe ngaphansi kukahulumende.
Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki edluleyo phansi kweConstitutional Amendment Bill number 2.
Ukuze izisebenzi ziphathiseke kundaba zomnotho ikuthi zithole phela inzuzo ethexaxa.
Ugatsha lweZimstars luthi isilinganiso sokukhwela kwentengo yempahla sehlile, kodwa lokhu akutsho lutho ebantwini abaningi ngoba imali edingwa ngumuntu ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhuphukile. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamashumi amabili lambili belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe ilomkhuhlane selokhe ufike kuleli nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1557, kuthi asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamachumi pose amane 38,086. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ijumi lambili 12,112, njalo abahlatshwe esibili bangamakhulu phose ayisithupha 5,807. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu amathathu alamachumi phose amane 336,600. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 53,418. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki edluleyo phansi kweConstitutional Amendment Bill number 2. Amalunga ezanu-PF lawe-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora asolwe ngabaningi ngemva kokupasisa libhili besithi izaguqula isisekelo ngendlela epha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Ingapasa libhili kusenethi kusasa iza kuya kuMnangagwa ayisayine. Phansi kwalinguquko uMnangagwa uba lamandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba bengazange bavivinywe nguZulu njengalokhu obekusenziwa. Yesula njalo umuqa ukuthi abasekeli bakamongameli kumele bakhethwe nguZulu. Unkosazana Thokozani Kuphe lamanye amalunga e-MDCT amathathu babambanela be-MDC alliance kamnumzana Nelson Chamisa ku-House of Assembly bala ukwamukela linguquko okuyinto ebikwayicunule uMonzora. Kusenethi kusasa lakho kukhangelelwe ukuba lamalunga ebandla likaMonzora ambalwa aza kwala ukwamukela linguquko. Kodwa malutshwana kakhulu njalo kasoze enelise ukuyivimba libhili lanxa engaze exhasane labe-MDC Alliance njengalokhu okwenzakale ku-House of Assembly. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukupasiswa kwalomthetho oguqula i-constitution yeZimbabwe ngokwesibili kususa indlela eqakathekileyo yokuvimbela ukuthi amajaji inkantolo emthethwandaba ibe ngaphansi kukahulumende ngokunjalo ibe ngaphansi kwezanu-PF. Kubulala amalungelo abantu, kubulala umthetho, kwenza kube yilizwe likantando kayiphikiswa. Akusoze kube lamalungelo avikelekayo, ilizwe lizadilika ngokuba kungasela kuvikeleka ebantwini. Yinto engadingakaliyo kodwa edingwa yiZanu-PF ukuze ibe namandla okudiliza, ibe namandla okuthi qedisa lona lelizwe khona lokho okuseleyo nje kuphele konke, kuqedise udokoza lokuphila kwabantu beZimbabwe. Kuyinto eyingozi kakhulu ngokuba sekuphelelise ukuthi iZimbabwe ibe yi-dictatorship, ibe yi-repressive state, ibe yi-totalitarian state, ibe yikho konke okubi ongahlangana lakho emhlabeni.
Ubona njani omunye umthetho lo obunjwayo okwamanje osolwa ngabanengi owe-Patriot Bill?
Nge-Patriot Bill iZANU-PF ithi yona ifuna amandla wonke okuba ijezise bonke abasola ukuthi busa kabi. Wonke umuntu ozakhuluma athi ngizwa ubuhlungu lapha, ozathi imigwaqo idilekile, ozathi izibhedlela zilamithi, ozathi izikolo azilazi mabhuku okufunda, ozathi yena amatitshala kaholi, amanesi kaholi, ozathi ilizwe liyadilika, ozathi kakula msebenzi, wonke lowo muntu uzabotshwa. Bafuna khona lokho nje lawo mandla okubopha wonke umuntu nayo, bavala amehlo abantu beZimbabwe bekhangele emini. Kuyinto embi ngendlela ephindwe kanengi leyo, engafanelanga yamukeleke noma sekutheni ekuphileni kwabantu.
Kukhona yini okungenziwa okungenqabela i-Patriot Bill le njengoba kukhanya kwehlule ku-Constitutional Amendment Bill number 2?
Nxa ngabe amaparlamentari yenze ngalaleli, nxa ngabe umbuso umbi political party esembusweni ngalaleli, indlela yokuqala ukuyijezisa ku-election ngokuthi abantu basukume ngobunengi bayeyikhipha embusweni, bayikhiphe ku-council, bayikhiphe ku-senate, bayikhiphe eparlamente, bayikhiphe e-state house. iZANU-PF isifanele yenzwe njalo, iphumphele ekubusweni, ingaphumphele nje kuphele ekubusweni kodwa idilike iphele, ingavele ibonakale futhi phakathi kwelizwe leZimbabwe. Ntuko kwesibili abangakwenza abantu kungakafiki election yikuhlala phansi esingathi i-stairway, bangathi oyitoya, bangenza zonke izinto eziza kwenza ukuthi kuvimbeleke ukonakala kwelizwe kusiya phambili.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ugatsha olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo sehle sisuka ku-240% ngombimbitho saya ku-197% kulinyanga. Lanxa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kujabulela lokhu, ingcweti kwezenotho zithi akutsho ukuthi intengo yezinto iyehla kodwa kutsho ukuthi ikhwela kancane kancane. Lokhu kufakazwa ngumbiko njalo owethulwe yiZimstars oveza ukuthi imali edingwa ngumuntu oyedwa ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhwele isuka ku-5312 Zimbabwe dollars ngenyanga edluleyo yaya ku-5672 dollars. Kusenjalo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi zidla lo klubhu ngeholo eliphansi.
Ukuze izisebenzi ziphathiseke kundaba zomnotho ikuthi zithole phela inzuzo ethexaxa, kufanele zitholeke iholo ethexaxa. Nxa sikhangela ukukhulunywa zingcitshi okwamanje, sibona ukuthi iholo elalitholakala ngama-60s, 70s, singathi lithenga okungcono kuleholo elitholakala okwamanje. So iholo elitholwa izisebenzi ngemva kokuba sesithole uzibuse, liholo elingathengi lutho nxa sikompeya leholo elaliholwa izisebenzi singakaze sithole uzibuse. Kuyatshengisela ke ukuthi nxa sibuya kundaba zomholo kumbe zomnotho, izisebenzi siphathiseka kalutshwana ngokuthi phela kazilamali. Ukuze uphathiseke kundabeni zomnotho, ukwanise ke ukuthi ungathenga kumbe ngama-shares, uya nxa kuyikuthi ule plus uyakwanisa ukulima, ikuthi ube leholo elithexaxa.
Ungathini ngendlela izisebenzi eziphathwa ngayo elizweni nxa sikhangela ukuthi eziningi zazo zikhala ngeholo eliphansi kakhulu?
Loba njengelizwe sasayina ke ama-convention esingathi ngama-co-conventions. Lawa ngama-conventions anika ke izisebenzi ilungelo lokubuthana, ilungelo lokufoma ama-unions, ilungelo lokuphathiseka kundaba ze-collective bargaining. Nxa sikhangela in practice okwenzakalayo kumbe silomthetho yini enjalo, sibone engani sesibuyela emuva, singaba lakho emthethweni, but in practice sikutholi nxa sikhangela ke lama judgments avelela ema-court kwiminyaka edlulileyo. Sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bengabuthani, sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bangayi ku strike, sesibone ama judgment athathela abantu iholo nxa bengayanga emsebenzini. Ekuqaleni izisebenzi zazibhadalwa ngokuthi zibuyile yini emsebenzini, ikho esasikwazi ngesilungu babesithi you avail yourself, fanele ubhadalwe iholo nxa ubuyile nje emsebenzini. Nxa sikhangela ama judgment aba khona okwamanje, sengathi usebenzile yini ukuze uthole iholo, sokuchiyana nje lokuqala. So nxa sikhangela ke singathi ngama conditions of employment kumbe indlela abantu abaphathwa ngayo emsebenzini, sibone ngani abantu sebephathwa lucuku njengendlela ababephathwa ngayo ngesikhathi samabhunu.
Umnumzana Japhet Moyo, ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Inhlanganiso yekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi eibhethu likaZulu ithi iyalijabulela inyathelo elithethwe ngumongameli weMelika umnumzana Joe Biden elokuhlela ukubulawa kwabantu bakwele Armenia abedlula isigidi njengombhuqazwe igenocide ngesiNgisi. Sokuleminyaka elikhulu lasithupha, 106 years, abantu laba babulawa ngochuku olumangalisayo nguhulumende we-Ottoman Empire osokulilizwe laseTurkey kulezinsuku. Enanza isika lesi ngempela sonto, uBiden ube ngumongameli wakuqala embalini yeMelika ukuhlela isehlakalo lesi njengombhuqazwe okuyinto ecunule uhulumende wakweleTurkey. Inhlanganiso yeibhethu likaZulu ithi layo ifisa amazwe omhlaba abize igugurawundi njengombhuqazwe njalo udaba lolulu lungiswe. I-genocide kubulawa kwabantu bomhlobo othize ngobunengi. Abanengi bathi igugrawundi layo yi-genocide. Nanku uhulumende we-ZANU PF wabulala abantu besindebeleni emathebeleleni lase-Midlands abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Sixoxele siphathamandla se-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngemva kweminyaka yonke leyi ama-victims ngokwawo athatha i-lead ahlala eyiwo atshoyo ukuthini sabulawo. Khonoku mbona ngazathi kuncedile ngoba indlebe yomhlaba ize yabezwa. Lathi yikho esikutshoyo njengenhlanganiso yebhetshu likaZulu ukubana njengabantu bemathebheleland kuqakathekile ukubana singathuli. Kasikhulumeni lathi umhlaba uzagcina usizwile. Ukuthula senze ngani akwenzakalanga. Ukuthula sibe sijabulisa abantu ngoba sithi khona kona sisemabandleni kumbeni sifuna ukuholiswa indumba ngoba sesilohlupho lokuthi silabantu abathi ngoba bafuna ukuholiswa sebesithi laba bafayo bafela izi. Akufumelanga sithi ngoba sifuna ukuhola bese sithengisa igazi labantu abafaka ubuhlungu bengalacala. Kufuze sikhulume siwenze ama-commemorations, siwenze asikhulumi leZimbabwe kuphela, sikhuluma lomhlaba ukuthi bantu kwagangwa lapha abantu babulala abantu abangalacala kuthiwani ngakho. So akumelanga abantu bemathebheleleni bethule, akumelanga abantu beZimbabwe bethule. Kuzothi sithi raise our voices against uhulumeni owagangayo wabulala abantu abangalacala, izalukazi ezingalacala zarethwa, amantombazane esikolo arethwa, silabantu abagcwele iganga lonke leli abangabekwanga ngendlela elesizotha ngenxa yombhuqazo. So mbona ngazathi njengabantu bemathebheleleni, njengabantu beZimbabwe, we should always raise our voices around in ukubulawa kwabantu bona labo. Kufuze sikhulume kakhulu ukuthi sifuna ukubana kube le-justice. Kufuze ukuthi sikhulume ukubana sifisa ukuthi abantu laba bebekwe ngendlela elesizotha.
Ungathi udaba lwe-Armenia lolu lupha ithemba yini kulabo abathinte kakubi yigugrawundi e-Midlands lasemathebeleland?
Kuza-activate abantu, kuzaqalisa ukuthi kunikela labo kodwa sebemadolo nzima ithemba lokuthi hhayi bengaqhubeka belwela ijustice bazayithola. So mbona ngazathi okwenziweyo yi-America ukuthi bethi ngemva kwe-100 years okwenzakalayo abantwini be-Armenia i-genocide, bona ngazathi kuyakhulumisana kakhulu labantu bemathebheleleni, kuyakhulumisana kakhulu labantu beZimbabwe ukuthi okwenzakala emathebheleleni kwaba le-genocide. Njalo it doesn't matter ukuthi sokulesikhathi esinganani, kufuze ilungiswe. Mbona ngazathi lokho kuzanikeza ama-victims ithuba lethemba lokuthi umhlaba kwelinye ilanga uzabezwa. Mbona ngazathi njalo kuzanikeza lezigebenga lazo ukuthi hhayi icala kaliboli.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa ngalolu daba. Kodwa uhulumende uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyalulungisisa udaba lwegugrawundi lolu encedisana lenkokheli yosiko. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kulenyanga yeZimbabwe egwetshelwe ukupika okweminyaka emibili kwelebhilithane ngemva kokupha isigulane igwayi lamakhala saze safa izama ukuselapha. Igama lomsolwa nguLindonindi njalo umufi nguSophia Jekecha. Iphephandaba leChronicle lithi owake waba ngumhleli walo wezindaba zemidlalo njalo wazosebenzela iphephandaba leDaily News lamanye achiyeneyo umnumzana Innocent Kurwa ubhubhele engozini yemota kobulawayo ngomgqibelo. Nam Nampa abalaleli be Studio 7 bexoxa lentatheli izindaba yethu uEzra Chisasbanda.
Mina ngugift karedziye ngibe nohlupho le-school fees. Abantwana ababhatala i-school fees abafundi. So ngangokuthi lokuthi i-school fees ngiyasithatha ngaphi angikwazi emsebenzini ngamiswa yakukholwa. So kanti ezinye ngikhanyele ngiyafika emsebenzini lami ngibambe lapha lambeni ukuthi ngiyethenga nje ukuthi sidle ngabe umuntu odobha ebhimini kodwa akadesayo ayihambeli kuhle manje angikwazi ukuthi ngizizane ne-school fees. Ye amatisha nje ukuthi la engahambe esikolo so labantwana babengasele ukuthi bazafundani. Iningi bathi bafunda kumafoni manje kumafoni akufundeki ngoba ngiswele imali yokubhadala umntwana i-school fees ifoni.
Emafonini laba befuna idata phela.
Ye babefuna idata mna ngingekabiyona imali yokuthi ngibhadale i-school fees. So khonapho nje angikwazi ukuthi amatisha ukuthi uhamba njani ukuthi
unyaka lo phele bebengafundi.
Umnyaka wonke bahlalile bengafundi sesiqalisile umnyaka lo bazakuthi uyawubona vele uza phela kungafunda ngoba kuhamba one day, two days awuntu angikhona akuhambi vele.
Mina nguMichael Yati. Lapha ekhaya siyahlupheka kakhulu lapha eZimbabwe. I-school fees ziyakhwela okunye okunzima size sehluleke ukuthi sibhadale i-school fees zabantwana. Into zonke zikhwela ukuthi ukudla ukuthi ukuthini kanti i-school fees sikhwelile sisanda ukubhadala. Sesithile ukuthi sokunestrike thina sibhadala inkalakatha sezimali zisabelayo ezingaka. So sesizama ukuthi sizitandise abantwana behambe kuma-private lesson. Kuma-private lesson kuyadura i-20 to 30 each mntwana ukuthi ezefundiswa. Sesilodolo unye olunye oluzima kakhulu ngoba sisakwazi ukuthi sisanda kubhadala i-school fees inkalakatha zemali engaka. Kube sokuthiwa kufuneke amateacher asengena kwistrike. Koka sikwazi lokudla kuyadura kunzima la akulanto ejiphileyo zonke izinto ziyadura akulanto okuthiwa ijiphile ukudura i-transport konke akulanto i-cost of living is very high. Naye kwabalungisa amatisha abuye esikolo ngoba sabhadala inkalakatha yemali uhulumente kumele ayilungise intoleni kuze jesa ubuhlungu kulale imali esiyibhadeleyo.
Siyadubeka sibili siyathi sibhadala ifiza abantwana bengahambi esikolo ngapha le misebenzi yangikhona kayikho sina singasakwazi ukuthi senzeni asazi lokuthi uhulumente angasincedisa njani ngabantwana. Sabhadala 30 term ye-last year le term yona le yakhathesi bahambe esikolo kanye ngenyanga kanye ngeviki baphenduke endlini sothola ibuye next week manje.
So nxa benje abantwana behamba lina nxa likhuluma namatisha wona thina amatisha.
Amatisha awasikhulumi lawo akula nto asitela yona. Into esisenzakala yokuthi amatisha sesenza ama-extra lesson ezindlini zabo 150 rand of which mina yale ngingayi-afodi 150 rand okutho ukuthi umntana msezahlale engafundanga.
Manje likuzayenziwa nxa likhangela
sesiphonga ukuhlala siphonga uthembela ukuthi kuzalunga.
So manje abantwana bathini bona njengoba befunda kanye ngeviki kambe bazabamba bazabhala njani ama-examination?
Akula kubhala ama-examination kuphela kuyadinga amapikisha ngoba kula kubhala abakwaziyo abaza kubhala.
Siyabonga mama kanje uthemba negama.
Mina nguMangweni.
Mangweni siyabonga.
Aletha Nkomazana kusuka esigabeni seSwanibizwe. Ngile problem lapho abantu abami bafunda esikolo seMchabi kodwa abantwana bahlezi kwamanje ekhaya bathi akula ma-teacher. Ama-teacher kuma-strike. So ndabo ECD abayi-2 ngibhadala imali ye-school fees kodwa abantwana kabafundi. So angazi ukuthi imali leyi ngiyibhadaleleni esikolo ngoba abantwana kabayi esikolweni. Ubuhlungu abantwana kathi sesinabo grade 7 abakhayelela ukuthi ngabathola something esikolo kodwa batholi ukuthi ngenxa yesizathu sama-teacher. Silama form 1 okumele ukuthi ngathola uncediso. ECD bona abasesikolweni kumele ukuthi ngabathola uncediso kodwa batholi lutho ngesizathu sama-teacher. So besicela nje ukuncediswa ukuthi abantwana bethu bazame ukufunda labo bethole ikusasa labo ngoba abanye sebevele phansi ngendaba zemfundo akula nto abazabayazi abantwana bagcina besenzele okunye okungaseyikho ugcine sesireceive abazukulu instead of thina sifundise abantwa bethu. Siyacela amatitsha kungani kuba ngcono amatitsha abuyele ezikolweni.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 bexoxa lo Ezra Chisasbanda. Kulezi insuku balaleli asenelisi ukwamukela imbiko yenu elivame ukusithumela yona ngeWhatsApp ngoba umakhalekhukhwini wethu kasebenzi kuhle. Kodwa siphezu kwayo le ndaba. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amazwe omhlaba ananze ilanga le-World Malaria Day izolo. Inhlanganiso ye-World Health Organization ikhuthaza ukuthi aqhubeke ngemizamo yokulwisana lalomkhuhlane. Kubikwa kulokuthula okungajwayelekanga esigodlweni se-Chad kulandela ukungcwatshwa kobe ngumongameli umnumzana Idris Deby, yena ofele empini yokulwisana labahlamuki ngeviki edluleyo. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Abebandla elibusayo elamademokrasi baya phambili ngemizamo yokuguqula ukusebenza kwamapholisa wona etheswa icala lokubulala abantu abansundu mahlayana nje. Phansi kwebhili abayilobe ngemva kokubulawa kukamnumzana George Floyd edinga ukupasiswa kulowa house lakusenate, ama-Democrats athi afuna kwesulwe umthetho ovumela amapholisa ukuklinya izibotshwa entanyeni njalo lawo ayabe ebulele abantu kungela sizathu angavikelwa ngumthetho. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ye, ngibona umzamo lo wama-Democrats ukuthi bafake amapholisa under a microscope ngendaba zokuchokehold abantu, ukubandezela abantu entanyeni, bebulala abantu abangela macala. It has been going on for a long time. Masikhuluma nge-criminal justice system. Ipolice or amapolisa, you are the first respondents ku justice system yaleli lizwe. So singakhangela vele sisuka from the history and the beginning of this country, sesi khangela islavery, le institutionalization, mentality yona le, sibona amapolisa are on the forefront. Ngoba mawu subochiwe or usungena etilongweni usufake ngamapolisa ongumuntu omnyama, the chances ukuthi icala lakho baliqede or baku keep it on a non-guilty charge ma ungela umchuchisi ama lawyers kunzima. So sibona ukuthi amapolisa, they have been the last battlefront institutionalized hypocrisy racism lapha eAmerica. So ukuqhubeka abakuyenzayo eCongress, umnumzana Karen Bass sponsoring the bill ekuthi amapholisa kumele abe responsible, ngibona is a way forward. Ngoba bangaqalisa khonoko, it's going to be easier to reform a criminal justice system in America, and then abantu abamnyama babe le fair trials and fair footing malisiya phambili.
Ubona besenelisa ukuyipasa yini ibhili le kuCongress ngoba ungakhangela amademokrasi adonsa esiyale kuthi amaRepublicans lawo adonsa esiyale?
Ama-Democrats nama-Republicans okwakathesi ngibone omunye umama u-Representative Capote from West Virginia esithi yena kulama-Republicans who are on board to support the George Floyd policing bill elizatshintsha the way that police officers act in America. So hayi, okwakathesi sile hope ukuthi konke lokho baza kuyenza and amapholisa lawo azatshintsha the way that they conduct their business.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ugatsha lweZimstars luthi isilinganiso sokukhwela kwentengo yempahla sehlile. kodwa lokhu akutsho lutho ebantwini abaningi ngoba imali edingwa ngumuntu ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhuphukile. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki edluleyo phansi kweConstitutional Amendment Bill No. 2. Ibhili le isolwa ngabaningi abathi ipha umongameli Mnangagwa amandla aphindiweyo. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 kuleli izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.